So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami tate leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphaya.
Uzathola futhi bona abantu abanjonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besitshoneni banjani abantu bakhona abalitshwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye nomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabangasingakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osongaphinda ekhale ethi yayesishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination enziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha i-form lawe unominate umuntu wakho iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo ukusala besebenzise ubaba Westman bemngcolisa ubaba Westman asiyonkomo yomdaba. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sisiyekele izanu isikolotha sisibambana sodwa konke konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members ze party. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominator, njalo abanominethwa iparty banominethwa nje lama civil society, ama stakeholders, residents association, lama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakoBulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani ngoba thina asila mhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asichumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, nje lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina singaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Walshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi uProf Walshman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP. Eqinisweni ngathi ngikazi ukubala ngasenanzeli kwakumhlanga, ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April ngazi ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi-Fool's Day. Ngawuthani, ngawuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi full space sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko yimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukubana bagcwalise ungananzelela, senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abatho njalo. Singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona abalithwana abakukhuluma ukhonoko. Kuyaye kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Walshman Ncube. Lambangcolisela abanye abantu abaningi-ningi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu, and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu akusasebenzelani ndawonye, bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hhayi abantu bakukhuluma, kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzibacasele kakhulu, abantu bazabonda hhayi leli qiniso leli ngamanga, abantu bakhangele okwenzakalayo. So-ke ngamafithane engakutsho ukuthi hhayi mina ngowami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokwana, ngizilayela silingichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoze kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakoBulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngizakhulume kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha koBulawayo, esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuyazokhetha kumbazo nominate kumbazoqamba mana sengizolo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament abafisa babe ngo senator abafisa bangena kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo nguthula yebo kanti ube endawo ezilutshwane ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukubanababhangayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandele ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lulu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe lendlela zabo phela abantu babafunayo bele-factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla lezanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho elizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF yena obesemkhosini we-Independence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abasuze bekwanise ukubusa lapho. Ingakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyaba-understand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Kathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhithwa. Abantu bale-freedom of worship, bale-freedom of association abantu, bale-freedom of gathering abantu. Bayavunyelwa ukubuthana, bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe, bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe. Thina sibuswe ngamanye amazwe, thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo, ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho. Nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesapota khonokho. So asoze sikulalele, asoze sibalandele. Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe. Nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba umnankakho uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama-opposition parties bethatha okuvela kuma-western countries sithi hatshi umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni, sithi hatshi phansi lakho. Asibeni nomoya okuyanga. Nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela, ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanzaleli langa njalo ungathini ngalo? Kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo, bengikhona ku-Independence Celebration ngihambe enyama endlovu under Imguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga. Ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike message yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othiwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF, obeqoxa icingweni loSithande Mkhile Mhlanga weStudio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulo wesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwabayibulili bunye ihomosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kunezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobobilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Yake ngilele insizwa abanzi le eyubani Bobboard Mavikanen Village, insizwa kwaNcube, igama uNkotinos Ncube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi u-celebrate independence kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyi-celebrate, ayikho into independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Bakwe Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyo ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbana, anti oqala ugogo wabo uMagalela Mafa lo sikwasuthi uhlala othukiwe marabu. Umqondisi Moyo upresident wethu lo uyazuhle ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki, sivoteli dina umuntu wempumala, abasekeli thina. Basekele straight umlama umzwile xhanxatha ulimo, hhayi wena ungakhuluma kulo msobho ke okwaziuze uxhanxatha ulimo. Siyakuza la sidikele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyaze sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke kuyabona khona usesiserious.
Okay, maStudio 7 sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esiza bekhuluma besisakazela izindaba nakodwa engakwaziwa kithi beyiqiniso zileli khunye kona yonke nalo into enayo. Hhayi, noma ukuthi wasikhuluma zethu kabi ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu kulokhumbe ezingaqondanga noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi, but njengoba lelizwe lifilele nje kuthi ukuthi umuthi wezanu ikhupha abantu imali besuthi namalithi la akhuluma ngalaphana lalo bebiza amagama, amagama abo la abantu lanzinti sebayazikhona ukuwabiza eplaza yasidlilaphi zama siyabiza iqizo leyo hayi kabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje, so yini kona uyabuza kuhamba kuphi siya ku-Independence uma kulamgwaqo akula lutho olukhona. Suke eplamthi lapha eplamthi siya kuyihamba 1.5 sihambe 5 hours indlela isa lasikambisa umufi. So into zelezi zinzima zelezi ezikhulunywa khona ngenxa yabantu abadla bodwa nje ezweni bakithi, akula muntu ongahluphekiyo kwaba ngoba kuyavalwa nje bizibaki right ukuthi ubuye la uyabheda uthi yena he amazwa phethe yabona siqhubeka kade dazwaye bekhuluma usunjalo usuthi usuthi imali zabantu zenze izintshontshwayo imali mabo uyabanika upresident yabona la uyabheda khona lo president lo ekhuluma istory zabe zingazwakaliyo ethi kafuna umsindo ngoba sowabulala abantu abanenga ngithi kabe ezoqolisa emathebele ndilihlwa ledotile lokho ekhuluma kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye ukhona uyaphila mfungabe wafa yena wasala ngithi kaqolisa abantu velile ukuzeni yonke yayikhitshwa nguyiamlea azomgaba wayikhipha ngiyabonga
ake sibonge Studio 7 sibonge indaba ezimnandi nisithumelele zona hawu siyazizwa zimnandi ngeindependence hawu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi thina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungenamuntu weZimbabwe ene sesize sithathwa njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezano so-ke ngithi hayi ngokutshontsha mpela ilizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafake ikhiye ukuthi hayi i-America ingakwanisi ukwenza lokhu ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko okusijabulisayo siyabonga kuleyo ndawo ngu-JD
hayi siyayizwa into abayithoyo sibonga indaba ezimnandi enisithulela zona Studio 7 siyabonga sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha kuyini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazwe wonke kuyini abakwenzile akunamgwaqo
Studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona and okhuluma ngosana ngolobusana into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe gawule laboJoseph Chuma labomalaki kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abakhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aphumelelisa ngayeZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shua ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibomele bayibheke ogawule bonke laboJoseph Chuma labomalakhi Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo iwena umnangagwa ayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe phethe olukhodwa wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba ikhangela umumo khona lokuntu umumo onjani abantu beyabasupportya umbuso kamnanga kamnabangi mangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana mamuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapho uyalungisa kungenzeka ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphansi kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njelo kasoze waphinda wafalunga futhi umnanga angayalelokhu ebusile izwe laseZimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusibulalela izindlela enkulu kakhulu omele abantu bazame ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhuluma
Studio 7 njani bulise njalo ngophinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibale mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdibale ngoba uNdibale aso opposition efanayo lekaMalema uMalema i-EFF ekwazi ukuchallenger i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdibale le ekhothayo eyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibale oba manje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain ungasola njani umuzwe enye indoda othi awukho right ukuthi uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo obona ukuthi kungagwani komuntu khonoko
a
Allah oke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden loTrump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifuna uTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. Sone uphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha umRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasozi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amaRepublican amaDemocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngima ngokuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Todo.
John vuli gate ayi tina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.